Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-19 Zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ezimela izisebenzi lokhe zihlokoma phezu komthetho omutsha onqabela izisebenzi zogatsha lwezempilakahle ukuthi zikhalale umsebenzi okwamalanga amathathu elandelana.
Okwamanje kukhanya engani abaningi sebelahle ithemba ngokuthi phela umnotho awuthuthuki.
Amalunga ebandla le-MRP amabili ababesetheswa amacala agoqela elokuguquzela udlame lelokuziphatha okungahlalekanga emphakathini sebekhululwe kwelilodwa icala.
Okusimangalisayo ukuthi uMajor Richard Engwasengsta utshengisa ukuba inconsistent ngoba icala eli-1 akuvumi ukuthi libe lezigwebo ezijiyeneyo.
Abalwela amalungelo oluntu bathi baqoqa uluhlu lwamabizo alabo abalahlekelwe zimpahla bebadingele usizo kulandela ukutsha kwendawo lapho abakade besebenzela khona eMpophoma Outspan Association Factory eyazakala ngokuthi yispamprekini izolo.
Ngoba abantu abaningi bebeziqhatshile besenza belungisa amasofa ngikhona ngala ma-wardrobe lakho konke besokungani kuyinkampani impela bekubasiza abantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso ezimela izisebenzi lokhe zihlokoma phezu komthetho omutsha onqabela izisebenzi zogatsha lwezempilakahle ukuthi zikhalale umsebenzi okwamalanga amathathu elandelana. Umthetho we-Health Services Amendment Act Law usayinwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kunsukwana ezisanda kwedlula. Abayatholakala belecala lokwephula lomthetho balakho ukwethweswa isigwebo sokupika okwenyanga eziyisithupha. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxelo nobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ye-ZCTU uMnumzana Jafet Moyo.
Ingcitshi ke ezikhangela ngokusebenzelana sezikhulumile ukuthi ilungelo lezisebenzi kufanele libe njani. Amazwe wonke ayakwazi lokho, yikho silama conventions amazwe abawasayinelayo bavumela. Silemthetho njalo ama constitution ethu achoyo ukuthi izisebenzi zilelungelo elokwenza konke lokho abathi kathesi akufanelanga kwenzakale. Okusuka kumangalise ukuthi sokutheni nxa ke inkokheli sezisephula umthetho oyiwo owavunywa lanwayo ukuthi izisebenzi zilelungelo lokukhalala umsebenzi. Yiwo phela esithi ngama fundamental rights ezisebenzi ukuthi nxa sokunzima abantu kufanele befake amajoke phansi. Kuyavunyelwa konke lokho. Akusoze kubeke into enhle ukuthi zisebenzi ke bese zibanjwa ke izandla. Kuthwe livunyelwa kuphela ukutshenisela amalanga amabili kumbe ilanga elilodwa. Kanti ke into eyabe ibangele ukuthi abantu belahle amajoke iyabe ingakaze iresolve kumbe ingakaze igqitshwe kakuhle. Abantu kufanele bevunyelwe ukuthi belahle amajogwe kumbe bekhalale umsebenzi isikhathi abasikwanisayo kungala ma limitations.
Kona kungenziwani baba Moyo ukwenqabela ukuphuma buthumuthumu kwabo dokotela labongi besiyadinga imsebenzi kwamanye amazwe?
Ukulungisisa loludaba ikukhangela ukuthi abasekubiza sithi ngama push factors ngesilungu kumbe okubangela ukuthi abantu bedingeke imisebenzi engcono ngaphandle kuyini ikho okufanele kulungisiwe okulungisiswa nxa sifuna ukuvikela ke abakithi ukuthi bangaze baphuma phakathi kwelizwe kufanele sibone ukuthi sifaka imithetho ke ebavikelayo phakathi kwelizwe kumbe singathi ama conditions of service imithetho ke egavena ke ukusebenza kwezisebenzi ibe yimithetho ke ebanika ilungelo labo eliyeneleyo bethola njalo imali lethuba ukuzithuthukisa empilweni yikho okufanele kulungisiswe okwamanje kukhanya engani abanengi sebelahle ithemba ngokuthi phela umnotho awuthuthuki akutsheniseli ukuthi elakusasa kungaba kusasa elingcono abantu bangakwanisa ukukhangela imuli zabo so sizabona abanengi bephuma nje phakathi kwelizwe ngokuthi nxa ukhangela ukuthi imuli ungayinikani kube sekuswelakala okusweleyo ukuthi udinge lapho ongasizakala khona yikho sibona abaningi besuka so okufanele sikukhangele kakhulu ikuthi ikuyini okwenza abantu bephume phakathi kwelizwe okwenza abantu bephume phakathi kwelizwe ikuthi kabasuthiseki ngalokhu okukhona phakathi kwelizweni
lo ke ngumnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi ezctu uhulumende yena uthi lumthetho uyadingakala ngoba akumelanga odokotela labongi bafake impilo zabantu engozini ngokukhalala umsebenzi. Amalunga ebandla le-MRP umnumzana Lwazi Khanye lo nkosazana Sindisiwe Goitse Moyo abebesetheswa amacala amabili agoqela elokugqugquzela udlame lelokuziphatha okungahlelekanga emphakathini sebekhululwe kwelilodwa ngumantshi wakobulawayo umnumzana Tawenga Sangster. Intatheli zindaba yeStudio 7 uGaina Gumede Saidi uxoxe lomkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Yekuliqiniso ukuthi mhla ka 13 January 2023 uMajor Street uThawengwa Sangster uthole uLwazi Khanye lo Sindisiwe Goitse Moyo bengelacala lokugqugquzela iPublic Violence okulicala abathi bebotshwa mhla ka 5 September 2022 baletheswa ngemva kokuba babe hambe eHigh Court lamanye amalunga ebandla besiyachiya ipetition bekhalaza ukuthi ukutransferwa kwamalunga ethesuswa egami esiya eChikurubi laseGwanda kwaku unconstitutional and unprocedural ngobubili babo batholakala ke sebebotshwa phambi kwebulawayo High Court lapho kwakulamapholisa ayehlome ephelele ababamba ke ngobubili babo abavalela bulawayo Central Police Station ebethesa icala loku inciter ipublic violence loku behavior in a disorderly manner in a public place baqhubekile ke behamba ekhothi kusukela last year kwaze kwathi ke mhla ka 13 uSangster wathi kabalala icala
lo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla le MRP obexoxa ecingweni le Studio 7 ese South Africa. Abalwela amalungelo oluntu bathi baqoqa uluhlu lwamabizo alabo abalahlekelwe impahla bebadingele usizo kulandela ukutsha kwendawo lapho abakade besebenzela khona eMpophoma Outspan Association Factory eyazakala ngokuthi kusespamprekini izolo. Bekukhandwa amasofa, imibheda lokunye okunenginengi kulindawo njalo kubikwa bekulabantu abafika phose amakhulu amabili abanye besebenza ngokusemthethweni kodwa abanye bezisebenzela nje bengelamvumo.
umnomzana Stanislas Dube umgcinisihlalo wempophoma lemachobana kunhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association uchasisela usithandekile emhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Into ngikhona kuzahlukuluza kakhulu ikakhulu abantu kade bephila ngasesibamprekini ibekuncedisa kakhulu ithedya reduce udubo ngoba abantu abaningi bebeziqhatshile besenza belungisa amasofa ngikhona ngala ama-wardrobe lakho konke besokungani kuyinkampani impela bekubasiza abantu bekusiza even ngapha kuma-communities ayinokuthi to affect abanye kade berenta ezindlini zasempophoma lemachobana so nxa berenta kade bethola ukuthi kade kusenzakala ukuthi bebebhadala kahle izimali sebetshelwe ngamasofa ibhizinisi yabo isifile kuza kuba lohlupho kucommunity ukuthi babhadale. Ngiyazi ukuthi kuzavumbuluka izinhlupho zokuthi kathesi siyabe sesihlise sikhulumisana nabantu kungasabhadalwana kuhle. Ama-sanitary shops amaningi akobulawayo laphandle amaningi ebevele supplier yimpophoma outspan akulahlekelwa ngabona bodwa ngitho lama shops kuthi kuza kuba lobunzima kuyaqalisa ukukhwela izinto uzothola ukuthi amasofa angkhona ayabe sedura ama wardrobes angkhona ayabe sedura ubulawayo wonke jikelele silahlekelwe ndawonye sikhala ndawonye laba abantu abafowethu abangabe belahlekelwe sicela uncedo ukuthi abantu laba bethole ukuncediswa ukwenza ukuthi beqalise kutsha njalo kunye kwangikhona I think badingeka ukuthi bathole ispace esingabe sivulekile ngoba laphana le congestion ibisiningi kakhulu kudingeka ukuthi bathole indawo ema-factory ngoba khona khona ngakade kule spacing engxenye ngaka kuthanga izinto eziningi.
Kuyini elizakwenza njengalabo abamele amalungelo ezakhamizi ukubona ukuthi udaba lolu luyahlolisiswa njalo abantu bezuze mhlawumbe sengathi ikuphathiswa
khona lapha sikhangelela ukuthi okunye okuzayenzakala ukuthi sibe le meeting le city council njengobana bebevele besebenza besekuma premises e-council ngoba kunje kuyabe ngiyazi ukuthi inyanga isiphaka laphakathi kulama-payments afunakalayo kufanele i-council iwaive ikwazi ukuthi hayi abantu laba bawonakalile. So we'll engage i-council. I believe there is a meeting eza kuba khona nge-Friday so ingaba khona leyo meeting nxa iphumelela kutho ukuthi kuzaba le ndlela yokuthi sincedisane. Then at the same time thina njoba bengike ngakhuluma ngendlela yokucompile the number of people abasebenzela ngikhona ngale ukuthi sizame ukudinga laba abangabancedisa ukwenzela ukuthi bathole i-start ngoba kwakhathe sigaba sela-start njalo khona vele bekuluhlelo kade luluhlelo uncedisa even uhulumende ukuthi ube kukhava ukuthi kungabonakali i-gape ukuthi hayi uhulumende kumbe lapha akaqhathanga ngoba abantu bebeziqhathile bebesebenza njalo bekutshengisa ukuthi abantu bayenelisa ukuzenzela imisebenzi yabo yezandla. So ngaleso sizathu still uhulumende I think uzafanele ukuthi sinxuse maybe nge-funding babafunde ukwenzela ukuthi bethole i-start beqhubeke nge-project yabo. I still remember there is a day esike sahamba sizama ukuthi sikhangelisise ngoba bekusekuswa le expansion lapha kade sekungenwa khona abanye sebengena besehlela ngase-park ngale ukuthi sizama ukuxoxisana labo ukuthi hayi ngelihle sisebenzele endaweni yini some were so violent ngoba ngigcine sembona abantu bangikhona sebekhanya be-attack umuntu wayethatha nje ama-photos wayekhona bebuza ukuthi uvile ungubani yena.
Lo-ke ngumnumzana Stanislas Dube umgcinisihlalo wempophoma lemachobana kunhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association obeqoqa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi amapholisa asekhuthaze abachayeli ukuthi bengagijimisi izimota ngesiqubu. Lokhu kulandela umfanekiso wevidiyo osabalale enkundleni zokuxhumana otshengisa amabhasi amabili exotshana ngesiqubu. Enye yamabhasi yacina ithayelela emoteni ebizimele. Kubikwa kubhubhe umuntu oyedwa kulingozi. Iphephandaba lobulembu be-internet ele Newshawk liludaba lokuthi i-commission yezokhetho e-ZEC yafaka amakhulu namakhulu abantu endaweni zokuvotela ezingayisize qiniso ezilenombolo zama district codes ezokuzibazela. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Hey, salibonani Studio 7. Salibonani balaleli nabalandeli wa Studio 7. Hayi, siyazizwa izinkulumo eziyakhayo nezichithayo, kodwa umuntu uyabezizwa ukuthi yena kuphi. Ndebele amahle, thwakaza omuhle. Siyalicela phela ngumusa kaNkulunkulu osezulwini. Siyacela ukuthi njengoba siku 2023 nje sibhekane nomqanso omkhulu kakhulu, oda sizameni kuzenzela utshentsho lwethu. Sivote le iMRP ungazibona uyindebele usafa ku 3+C usafa ku Zana ngoyi problem ngoyi deep ekudleni kwamandebele kodwa isifani ngoba lawo siyakubona lokuhlupheka nathi. So siyacela amandebele amahle nifotele iMRP nonke, sibe nama councilor ethu kobulawayo, sibe nama mayors sikhona ukuvuselela isizwe sikaMthwakazi. Okhulumayo nguzenzele Ncube ekuye plant ngokuhlala ngise Dibaslot. Ambonge, ngajabula kakhulu lo mtumlayezo uma ungafika konke labandebele. Nayi traka siyayibona lapha nithwele amathimba from Jolojo Duma Chonaland.
Studio 7, siyanibingelela. Obingelelayo mshayeli wezindlovu wakondolwane ePlantree. Hawu, ngithi ngiqinisa abantu bakithi idolo ikakhulukazi bakamthokazi. Yebo, ngithi abaqinisa idolo. Hayi, asiyeni phambili bakithi, asiyeni phambili. Ongafundanga asizameni ukumfundisa, ongabonanga asizameni ukumvula amehlo abone, ngoba vele i-case le ekhulunywa ngayo manje ekamakhuphe kusethisi sisi ibhlungu kakhulu, kodwa ke ingiyokugcina kufanele udwaye engafundanga safunda. Abaningi sasivele sikubhekile senza lokho ngisilunga ukuthi ayise looking with interest. Sasivele sazi ngamhlophe ukuthi ngeke azayendawo kulabana abantu. Nalo umfana omncane othandwa kakhulu ukuthi umfana omncane kangeni uyayazi grand plan, uyakwazi ukuthi kuhlelelwa kubo khona le esishoneni ukuthi bazosiphatha ngapha bazosiqoqobana. Ukwazi kahle lokho ukuthi vele umhloso yabo enkulu ukuthi basiqoqobane. Ngiyabonga Studio 7,
vuka njani lonke khona ngapho. Hayi, thina siyavuka right kahle. Kanti u-City Council uqala wayelamaphoyisa akhaya egijimisa abantu abadayisayo, kanti kathi sithe siyehlulwa kwenu. Njalo abantu laba engizibe likhuluma laba awulamuntu wakobulawayo lapho. Abantu bonke abavela emashonalendi, kanti kibo abakhona ukudayisa yini? Heyi, bantu bakomthwakazi sivulana amehlo. Abantu laba bazolingcolisa ithawuni yena idolobho lizangcola. Lokhu libabhekile, thina sesibalekile, sibalekiswa yibo bona babuya. Lokhu bengena bonke nje baze bephelele ligcina lonke lingasela amakhaya khonapho. Badudulene abantu labo bebuyele kibo beyidayisa kibo, lanilitholile indawo zokuthi lidayisele, lenze idolobho lakithi ibe smart. Hhayi, lokho kuyikho khona. Ngifikile ekhaya sibile, hhayi kangcono ngiyophelele ereserva kule thawuni. Ithawuni yanuka, awuseyithawuni esiyaziyo. So hayi, vulana amehlo mandebele. Noma lisithi umfana omncane waletha ukambarami umhlobo wani kajakulo bangaba ngamakhansila wesindebele nomba besikhalangene nomba besitongene. Lokho lisithi umfana omncane wokwenza vulana amehlo mandebele. Kajakulayo umuntu owakithi abakhona ukubusa ngabe emashonalendi kuphela. Vulana amehlo mandebele, vulana amehlo sivulavule kahle libheke ukuthi kuyini okwenzakalayo. Hayi, uphonguhamba njengathi lithongololo uthi alibona sizwa amafili class. Nazaba izikorobho zabanye abantu o second class. Every time mhlawu indebele lisek abantu eminye imhlobo engama second class. Hayi vuka mthwakazi vuka. Bazani komthwakazi.
Studio 7 njani? Izo lezibagu yashela ukuthi ungaqala apha. Kwabona ilizwe eli le 90% ububi kuphela. Ubuhle mina noma ngikhali 10% ngisacabanga ukuthi yini. Amboni kulento enhle mina. Azuthi ungakhangela amasocha amaphoyisa ona lawo izikhulu zakhona ngifo ngomnawo namamester zakhe labantu bezano badla nje ngobubi khona mama ngafaka example ungafika eborder that ufike uyathola kulamagrupu ayi-7, 8, 9, 10 bebuya kuwe one by one ebuya kuwe umuntu ekutshethi mina ngiphethe ngapha kwa-agriculture kholapho yake kutshela ukuthi vele ufuna imali omunye ethi nangikwesehedi ngifuna imali lam eceleni lo chaya la ephakathi amapasipoti layo ufuna imali izimu layifuna imali amasotshi umaphumaphandle afuna imali amapholisa afuna imali yazi uyazisola nje ukuthi usiyafuna ekhafika ungala ejeliseni ma uphikisha uyathathela izinto zakho mase hayi vele laphana mina ezimbabwe bakithi sithwele nzima so bona vele ngeke phuma amaphosa phela ungathi bayahlupheka ahlupheki ayazi ukuthi adla abantu kakhulu abaphuma ngaphandle abahlupheki nix bayawuthi bayahlabona ekhona bahlube bayashuthela abantu balezindlu zoba izinto into ezobehlupheka babona begqoke ifoni yane ezimbabwe ebhangukileyo ukuthi bahlupheka bahlupheki labantu bayashutha lapho sasiwabona belokhu befikele uhulumeni wabo hhayi kodwa washo umagalamafo wathi bona hhayi izinto zabo zizabalandela lami ngikhona kuzabalandela
Siyabonga. Hayi siyabonga Studio 7 ngelisipha khona indaba ezinhle kangaka. Kodwa mina ngisho ukuthi laba bantu abemakethi ngabe bakhishwa yi-council hayi kabaphumi. Nxa befuna ukwenza ubushapha bebenzile arali khona lo bushapha babo. Ngoba kambona ukuthi bona nxa sebesenza ubushapha bese bevala ubushapha babo ngezana. Kodwa bezazi mhlophe futhi lokuthi asibo bezana. Kodwa mbonani bangaphuma nxa besithi izani ebapha. Hayi banike arali khona le ndlela yobushapha nothi lapha ngobulawayo. So mina ngithi kabaphume labana bantu kansila izimsebenzi wabo bekwenza ubuchapha eHarare khonale eHarare bekwenza ubuchapha noti lapho kobulawayo
basakazi bethu abahle beStudio 7 lathi silalela iStudio 7 asibongeni ukuvuswa inkosi isiphile ayisigcinile silesicelo mani senyuzi zethu lezane zekuseni ezilembono yethu siyazicela lingazimisi leziyana izwe ezingani zisibone ngani ziyezwakala ngcono kathesi sigijimela ekuchayeni intambo but lezane zekuseni zingasicatshe imboni yethu sizayiveza nini sesilamaye amacebe singuthi sicebisa nini ngawo thina ngokwethu ukuthi kathesi madoda sokukubi kasenzeni so kasenzeni so kasenzeni so but nxa singasekho leziyani iindaba zekusendezane elisitumela zona ukuthi lizwe imboni yethu sokuyingozi emangalisayo nje walibona lokuthi siyavala ukwenza imihlangano siyatshaywa vele sokufana sizinzele nje sicebisana sikhatshana khatshana khonale kungcono ukucebisana ngaleyo ndlela ngoba ukuthi sibuthane sicebisane lugodo sicebisane ijele ukuthi uzofele khona ungaphumi isicela lisivezile ziyani indaba lezane ezekuseni nxa kungela sizathu esenze sasicatshela sokulamalanga singazitholi besazi ukuthi kasikho nge-weekend but kathe sesigijimele emjahweni okusesiye kuwineni bese sicele nje kukhululeka into yonke abantu bekhulumisane kuhle ukuze kubalekiswe ingxabano konke lokwenza okukhona ngiyabonga
amatshono benzama ukuthi ngicebisa abantu bakithi lapha emathebeleleni laba afuna uhamba le-MRP I think kumele bazwisise i-patriotic bill le ebhalwe kathesi abantu i-patriotic bill leyana ithi if you are not patriotic bayakwanisa ukuwithdrawa i-citizenship yakho I think abantu abaningi singathatheka ngokudumula ukuthi MRP asibo bezimbabwe asibo bezimbabwe MRP bazathathelwa i-citizenship especially umqondisi yalo mboni ngathi i-patriotic bill le illegally izamthathela ukuthi ngumuntu waseZimbabwe abe stateless angabi lelizwe okuthiwa uvela khona abantu ke bengathatheka abaningi ikakhulu maybe to advise laba basegoli maybe abasegoli bathemba ukuthi they can even stay abanye ngama-citizens asegoli but if you are in Zimbabwe ngiboni ngathi patriotic bill le izakwenza enyi inyonga nyonga esabekayo abantu bazathathelwa i-citizenship izithupa bazathathelwa kuthiwe wena andute awusowe Zimbabwe ngwakomthwakazi go to that nation oyithi imthwakazi we it's very delicate legally delicate indaba yakho ukuthi uthi wena angisowe Zimbabwe ngaba obamba isithupa seZimbabwe I think uza cost abantu abanengono i-citizenship laba bantu bempumalanga laba ngiyababona indlela abafuna ukwenza ngayo bafuna ukuthi becine besithi wena andute asowe Zimbabwe visa kamaphepha wonke eZimbabwe mayisithupa sakho siyabhalwa citizen of what njengoba thina sibhalwe Zimbabwean citizen abantu abakunanzelele konoko i-citizenship izahamba
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika usomlomo wedalele the house umnumzana Kevin McCarthy ubikwa esithi uzasusa amalunga ebandla lama-Republicans kukomidi ecubungula oyingumongameli umnumzana Donald Trump. UMcCarthy uphinde wathi uzakhetha enye njalo ikomidi ezakwenza lumsebenzi. Kodwa owayengusomlomo unkosikazi Nancy Pelosi owama-Democrats uthi nxa elemelika lifuna ukuthi kube lokucubungula udaba luka lomvukela kaTrump kumele kususwe amanye amalunga ebandla lama-Republicans ngoba besazakala ukuthi bayameseka uTrump. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Dan Moyo saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani udaba lolu.
Akula kubambana kubandla lama-Republican and I think abantu abaningi uMcCarthy bamazi bamkhumbula ngelanga le-insurrection ngoZibandlela 6, 2021 lapho abalandeli bakaTrump abazama ukuthumba ngayo i-House bezama ukustopa i-certification kaBiden ukuthi kukhawuntwe amavoti amenza ukuthi abe ngu-president. So ngokubona kwami ama-Republican ubona ngokwawo awabambananga and uMcCarthy bebengamfuni ukuthi kube nguye oba ngusomlomo we-House. Okusho ukuthi kusiya phambili sibona ungathi kuzoba nzima for yena uMcCarthy ukuthi engu-speaker akwazi ukuthi acontrole i-House ngoba sibone befaka ama-demands abo amanye akhona vele ungathi a-ridiculous ngoba enye yakhona i-demand ngeyokuthi even umuntu oyi-1 owe-Congress angakwazi ukudemand ukuthi uMcCarthy makehle or uSpeaker makehle esihlalweni ma bengavumelani laye. So I think kumenza abe weak uMcCarthy njengo-Speaker ngoba manje every time mayemi lapho uyabe lokhu ecabanga ukuthi la ngingaphazama anytime anyone angathi kumele ngi-record.
Ngokubona kwakho uTrump engaba elesandla na njengokutsho kwabanye ukuthi nguye ogcine esenza ukuthi uMcCarthy akhethwe uba ngusomlomo. Njalo umbona elokhu elamandla yini ebandleni lama-Republicans umnumzana Trump?
UTrump siyazi ukubana ibandla lama-Republican kulokhu elamandla amakhulu kakhulu ngoba abaningi abantu abasupporta uTrump ibona bavotela ama-Republican la esiwabonayo khona manje. So I think kholelwa ukubana kuliqiniso ukuthi nguye owenze okhulumela laba abanye abayi-20 ade bengafuni ukuthi uMcCarthy angene wabakhuthaza ukuthi mabavotele uMcCarthy. Kodwa siyazi ukuthi amanye ama-Republican amaningi especially ku-Senate abafana labo uMcConnell bafuna ukuthi i-Republican Party iqhubekele phambili ihlukane ikhohlwe ngokwaTrump okokudala lokho ngoba I think bayabona ukuthi kuyadivide depart isebefuna ukuthi ama-Republican mayengabambana babe lomqondo omunye mabe pusha ama-policies abo abafuna ukubona esenzeka.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Virginia.
isikhathi kasavume kuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inhlanganiso ezimela izisebenzi lokhe zihloko maphezu komthetho omutsha onqabela izisebenzi zogatsha lwempilakahle ukuthi zikhalale umsebenzi. Amalunga ebandla le-MRP amabili abesetheswa amacala agoqela elokugqugquzela udlame lelokuziphatha okungahlelekanga emphakathini sebekhululwe kwelilodwa icala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Igama ngu-Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.